Kulusizi ukuthi labo abathi bawina bahlukumeza abantu, ama MP ethu ayabotshwa, amakansela ayabotshwa, abantu bayabotshwa.
Khonokho ke okukhuluma ngakho baba Mafa, kwenziwa kuyini?
Injongo yokuzama ukuthusela one, okwesibili bafuna ukuthi babe le 2/3 majority eParliament khona bezatshintsha iconstitution. Okwesibili yikuthusela abantu ukuthi kungaba le rerun noma kube le new elections, abantu sebethuseli bazakwesaba ukuvotela ibandla abalifunayo. Okwesithathu yikuthi, okwesine yikuthi vele injongo yezani ngabona sidliwe, iyasebenza udlame, sikubonile kunkomo, sakubona kusithole, sakubona kumzorewa, sakubona kutekele, sakubona kundabaningi isithole. Yikho ke istrategy yona labayenzayo yiyo yokuthi abantu bathuselwe, bangathuselwa sebezayekela ukunakana, bagcine sebevotela ibandla lezanu ngenkani. Konke lokhu kutshengisa ukuthi akuzinzanga eZimbabwe, abantu bazathola nzima kweminyaka engu-5 uma kungaguqulwanga. Ngalokho sithi abantu abazinze ngenxa yokuthi okungaphiliyo kuyahlola. Siyabonga.